sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ikhansili yeHarare namhla idilise izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare eHarare endaweni eyaziwa ngokuthi yiMopetsanamo Flea Market. Lilokhe likhuphuka inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni.
Silesifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni bona la ukuvikela, ngoba thina silezakhamizi ezingakwanisiyo ukuhamba siya ezibhedlela. Sabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizama ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Sizalithulela ezomculo silo Sikhosana Buhlungu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kona lo umsakazo. Ikhansili yeHarare namhla ithi iqalisile ukudiliza izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare kuleli dolobho endaweni eyaziwa ngokuthi yiMopetsanamo Flea Market. Lokhu kwenzakala lanxa umthethwandaba umise inyathelo elifanayo eChitungwiza, njalo iningi labathintekileyo lisithi alilayo enye indlela yokuziphilisa njengoba kungela misebenzi elizweni. Isikhulumeli sekhansili yeHarare umnumzana Michael Shideme utshele iStudio 7 ukuthi izakhiwo lezi azikho emthethweni, ngakho bazaqhubeka ngalolu hlelo. Iningi selamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngamapholisa elokwenqabela abahlali beMathabeleland South ukuthwala izikhali eziyingozi kusukela kuyona le inyanga kusiya kumpandula ngendlela yokuqeda uhlupho lwamacala adalwa ngabantu abahlomileyo kulesi isigaba, njalo osolubhahilela kwezinye izigaba zelizwe. Amapholisa ethule umbiko esithi abaza kwephula lesi isinqumo baza kwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezinhlanu kusiya kweziyisithupha kumbe behlawuliswe imali yefayindi. Amapholisa athi asethenge ezinye njalo imota ukwengezelela lezo ezikhona elizweni jikelele ukwenzela ukuthi kungaba lohlupho baphuthume baye lapho ababizwa khona. Sixoxa lomnumzana Molven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association ngalolu daba.
Ezakhamizi zeGwanda sizibona kuyinto enhle kakhulu, esithemba ukuthi inyathela leli asoze libe phelele emlonyeni, lizayenza lokuthi bahambe sibile benanzelela besecha abantu abahamba bethwele izikhali eziyingozi njengamabhemba. Ngoba singananzelela iGwanda yona ngokwayo kusukela emuva ngale yayivele ingela zonke izinto lezi esezenzakala kathesi kungenxa yokuqalisa indaba yokuhamba abantu bethwele amabhemba bethwele into eziningi. Yikho lapho kuzivele khona into eziningi osokusenza ukuthi kube yingozi kakhulu. So siyananzelela ukuthi nxa ukuthi inyathela leli abalithetheyo linyathela lizayenza ukuthi balilandelele kube lokusetshwa-setshwa ukuthize abantwini, kuzayenza ukuthi lezi ngozi ikakhulu abafana abasakhulayo laba sokugcwele kugwazana ezindaweni eziningi, okuthi nxa kungasela izikhali lezi eziyingozi kuzaba nganeno kubulalana lokulimazana esigabeni seGwanda.
Kodwa khona ngapho eMatsouth kumbe eGwanda lapho khona sengathi uhlupho lolu lubhahile yini?
Kuyinto ekhona eMathabeleland South ekwenzakalayo ukuthi abantu bayaqhikezela bayathathela izinto bethathelwa ngabantu abahlomileyo. Kukanti labafana laba batsha bakhathesi nganike isibonelo nje engozi eke yenzakala enkhwali kwinsukwana zonezi ezidlulileyo, lapho omunye umfana ocine segwaze omunye ngengqamu wafa wabekwa impela khonapho eGwanda lako futhi edolobheni phakathi bake yahlaselwa ngezinsukwana ezidlulileyo kulabantu amabhizimisi lalaba abadila ngezemayini abaka bahlaselwa batshontshela izinto abanye baze batshontshela izinye izikhali ayigwanda yayindawo ethuliyo indawo engela budlongudlwangu kodwa kwanxa yokubuya laba abantu bamabhemba kwahle kwaqalisa ukungazani sokulumathiswa umlilo sokuhlangene abantu bokuza kwezinye izindawo labantu sebehlala lapha sebesuke bahlangana sebesenza ububi bengabantu asebendawonye khona lokho kodwa sokusenza labanye ababehlezi lapha sebehamba bethwele izikhali bezama ukuthi bazazivikela bagcine sebezisebenzisa bona ukuthi bazuze imali ngendlela engayisiyo abantu abahlalisekanga abantu nxa bangabona ilanga lithona bayakhathazeka kule ndawo kuthiwa kuse-Red Cross ubahamba nje usevalwe into kungayenzakala nhlangane lo muntu ongangigwaza ngenqamu kumbe ongasuke angisukele ngesikhala esibe abesithwele engithemba ukuthi la mapolisa sithemba ukuthi labo bazabe bethwele izikhali zokuzivikela ngoba nxa bezahamba bengalalutho kungenzakala bagcine sekuhlaselwa bona sokubulawa bona
lowo ngumnumzana Molvin Dube isiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association. Ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi inani labantu abahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga lilokhe liqonga elizweni njalo sokulabanye abangamakhulu amane lasitshiyagalombili 408 asebelegcikwane leli lokhu sokukhuphule inani labantu asebathola leli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amane 41,335 kwabhubha abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,656. Uhulumende uthi useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane eKariba, Karoi, Makonde, Lekwekwe njalo iCOVID-19 idla ubhedu wezinye indawo ezibalisa iChirundu, Magunje, Mahangura, Chinoyi, Chijamoyo, Maswingo, Chiretsi, Nkulumane, Emakhandeni, le-Northern Suburbs, koBulawayo, kanye le-Mandidawe. Ukusenjalo, umnumzana Omega Sibanda omela ivungo edalele parlamente njalo engusomabhizimusi usichasisela okwenzakalayo esigabeni sakhe.
Ngiwane likhona yonke indawo, kodwa engikuthabelayo ukuthi uhulumende okhona kwababa umnangako useveke futhi umthetho lowo ngominister of health ubaba uChiwenga ukuthi kawubekwe futhi ngoba kulamagcikwane asinanzela ukuthi segcwele indawo zonke iphendukeleke lockdown ngendlela ezijiyeneyo njengoba nalisizwa nje ukuhlaba umkhosi wokuthi hayi lapha kumele ukuthi abevungu bayakwazi ngoba siyayenza sibili inhlelo zokuthi babekwazi ukuthi kathesi imaski kayijiwa uhulumende uthini kakulandela umthetho kahulumende singayenzi imithetho yenu
kodwa kumabhizimusi ke
kumabhizinesmen kubuhlungu kakhulu okwenzakale lapha into ye-COVID abaningi sebehle bavala abasebenza sebesebenza kungayisikho isimo ababevele beyiso sona yikho sizama ukuthi sincedisane nini sibone o-minister of industry and commerce umama u-honorable unzenza ukuthi akazama ukuthi asizoncedisana lapha evuku labo businessmen sibanikela ukuthiwa ngamaloni noma imali yokuboost i-business basukuma abavaliyo sizama ukuthi bavule ngoba kumabhizinisi awethe evuku aya kumanga kuhle kumabhizinisi kunzisa ubuhlungu lami ngiyakubona nxangihamba ukuthi kayiseyikho lokhu engakubona i-COVID ingakabuyi abantu babezimele sibili kathi hayi abamanga kuhle
singathi i-COVID kumbe ikuwa komnotho welizwe
hatshi i-COVID ayisikho kuwa komnotho welizwe ngoba thina siyabona ukuthi kuvuleka indlela eziningi lokho kwabuye i-new dispensation ezokuthi senze i-business angiboni lapho sibili okuzivalela khona siyasukuma sibili njenge-constituency ngenxa ye-new dispensation
lowo ngumnumzana Omega Sibanda omela ivungu edalele parlamente njalo engusomabhizimusi ekubandla leZANU-P F sixoxelaye ekhonale evungu izakhamizi zemaphandleni zithi zikhathazekile kulandela ukumemetheka ngamandla kwegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi iningi lazo lingenelisi ukugada liye emadolobheni ukuyahlatshwa ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Edson Masuku oyisakhamuzi seGwaqa eGwanda North uthi imbiko abayitholayo ngokumemetheka kwaleli gciwane ibatshayisa ngovalo.
Silokwesaba kakhulu ngomkhuhlane lowo ngoba siyezwa emaradiyoni kuyakhulunywa ukuthi inani labantu liyakhwela. Inani labantu liyakhwela elabantu ababanje umkhuhlane labanye abafayo. Thina sizwa sesaba kakhulu thina njengezakhamizi silesifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba ama Jackson bona la ukuvikela ngoba thina sileza khamizi ezingakwanisi ukuhamba siya ezibhedlela sabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizama ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Amazwi la asekelwa ngumnumzana Vusimuzi Nkala oyisakhamuzi egungwe kwanda South othi njengezakhamizi eseduze kwemngcele basengozini enkulu.
Navele siseduzane le mingcele yonke siseduzane leBotswana la eSouth Africa futhi awugogatshana kakhulu. So abantu labo babe bechapha behamba besiyazisiza ngenxa yokuthi imingcele ivaliwe kuthi ngoba abantu laba labo babe besithi bazincedise bancedise imuli zabo. Yiwo abasuka maybe sebechapha abanye bebuya sebebuya bevela kwamanye amazwe njengakathesi. So siyabona le Botswana ngale abantu babanjwa ngale siyabona abantu babanjwa badipodo. So abanye babe bebuya lemkhuhlane.
Umqondisi wenhlanganiso elondoloza amalungelo abesifazane e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane uthi iningi labazali esitezi lizibuza ukuthi zizavulwa pho isikolo ekupheleni kwalinyanga.
Sizwa igcikwana lelo ukuthi kubo Midlands lapha seliqalile njalo lilamandla ende liyabulala. So abantu bayazibuza ukuthi kambe sezivaliwe bazabuyela yini abantwana, asizukubuyela yini ku-lockdown. Njalo abantwana bawonakala abaningi kuningi okwona abantwana. Sesisesabuthi hey kungaphinda kungasiphinda. Esikukhulekelayo khathesi ikukhulekela ukuthi lo mkhuhlane awuhambe uphele. Ungabuye ubuye enye lockdown abantu yabayesabaya abafunda kuyibona. Sesaba nje ukuthi nxa abantu kungaphinda ama lockdown lokhuyana singabona abantwana sebewonakele labo gender based violence labantwana bamankazana sebeyiba sebesiyadinga imisebenzi bese bechiya emakhaya.
Kusenjalo izakhamizi eguyu zithi zisele zijamathe kulandela kubulawa kwexhegu ebelile minyaka yokuzalwa engamajumi ayisishiyagalombili umzukulu emethesa omlando okufaka itshefu ekudleni. Lo mzukulu kubikwa etshaye okukhulu wakhe ngenduku ekhanda okubangele ukufa kwakhe. Osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thabani Mkhwananzi uthi njengamapholisa sebethethe inyathelo lokuvimba amacala afana lala.
O-officer commanding asefake lokho okuthiwa ngama-prohibition order ayiwo engqabela uZulu ukuba aye kuma-public places izindawo ezihlangana abantu indawo ezifinyelela abantu ephethe izikhali lezi engizibalayo ngaba ngamarekeni okutshaya inyoni lana kungaba ngamahloka induku imkhonto ingqamu lakho kunye nje ongakucabanga esikusebenzisayo esintwini okuyizikhali. Umthetho lo kawuvumi ngalesi sikhathi kusukusela ngoJune sisiyafika ku-August.
Sekube lokuqonga kwamacala adalwa izigebengu ezihlomileyo ezansi emandebeleni okuludubo olusabalale ekuqaleni komnyaka njalo luqhubeka ludlondlobala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha The Voice of America ese Washington DC. Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Primrose Jaba ophila nesimo sombala wesikhumba esimhlophe ese-albinism njalo olondoloza intandane eziyisithupha omunye wazo ephila lalesi simo.
Khona ngapho eluveve kwabulawayo bakhona yini abanye abaphila nesimo leso eliyake lihlangane ngicubungule konke likufuna
akhona bona kodwa bahlala kugwa abalanda abaningi bangifuni asihambe siyihlale phansi sihlangane ukuthi singayenjani.
Kodwa uthe kule nhlanganiso ekuphathisayo yiphi leyo nhlanganiso?
Abasamsing okugcoka kuphela.
Kodwa laba abantwana obalondolozayo abakhubazekanga.
Hayi, kune one nje ongu-Avino one. Inkinga ayisise esikolo. Ama-pesthizimkhambi esikolo wayebuye ngani ngaphathekanga ukuthi hayi ngizangisamfuna ukuhambe esikolo. Abantu bona bahlala bey'hlokoza abanye bezisa. So kulomunye naye one-five years bahamba semdala. Ubeyo esithi cha Afrika lesikolo abantwana bembutha nile. Ngase ngifuna sengihamba kumiswa wakhona ngathi yazi ngingabantu bengasafuthayo isikolo. Angani ngathi sengizala waso mbani sokungcono. Hhayi lapha sebemjayele hhayi akulankinga igini kanisibili abantu hhayi jayeleni kakhulu.
Ye kodwa wena ukhula ke wakhula njani? Ungathi uhlupho lolo solubona umntwana lo mlondolozayo la wahlangana lalo yini?
Ngahlangana nalo. Sibithi ukhula kodwa ngokuya ngokuya ngathi sibayile.
Lowo unkosazana Primrose Jaba esixoxelaye ekwaBulawayo. Kengelichiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Kande weStudio 7.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eAtools. Siyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukuba sesibeni. Sanibonani balaleli.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ikakhulu nxa sikhangela indaba zamatitshala. Siyabona ukubana uZulu mathupha uyakhala phandle lapha. Kodwa lina njengamatitshala kuyini inhlupho elibhekana lazo lezinsuku?
Thina njengamatitshala sibuye singene futhi kuZulu. Sisephakathi kwelide njengokodwa. Nxa sikhangele njengakumanje ababalisi baku-K namhla bethule ikolo labo sikhangelele ukuthi bavule mhla ka-28 kuyake kule deadline khonapho kusuyafika kubo-July 5 kumbe 16 sibaqedisisa ukuthi ama-examination fees olevo ikubo-1600 okungamasentinyana ngama-RTGS. Umbalisi uvele kathesa imali yakhe kayivumi ukuthi ayenelise ukuthenga izinto azifunayo. Nxa sisenza i-breakdown yesalari kambalisi e-20,000 ngelanga for 30 days imali yani iyavuma kuphela ukuthi athenge ilobiye okunye lokhu ayisakubali. Kodwa umbalisi kukhangelele ukuthi ahambe ayefundisa abantwana bezinye izakhamizi eseziyenelisile ukudingadinga lapho ezidinga khona ukuthi zibhadale i-examination fee. Yena akasoze ayenelise uyabhadale i-examination fee yani kodwa kumele ahambe ayefundisa abantwana laba. Okunye futhi kathesi kule nhlelo ezinye sezikhona kuthiwa yikhala lapho kudinga khona umbalisi izinto eziningi umsebenzisisi kamningi ukuthi afundise eklasini aphinde ayenze i-continuous assessment learning area alandelele umntwana ngomntwana nxa elabantwana abangu-30 eklasini abalandelele bonke. Umbalisi leyo sikhuluma ngayo uyabe elambile uveleka psychologically kunzisesikathesi igwanda ifake umbiko wokuthi o-headmaster abaphathi bezikolo abahambise amabizo abatitsha abanganengqondweni kabasaphilanga kuhle. Sesiqalisa ukubana besinganisike kuyasethisa kodwa sithese sikukhangelisisa kuthi sabona ukuthi hhayi kuvele umbalisi kathesi engqondweni yakhe kasaphilanga kuhle ngoba uthwele umuntu ingqondo yiyo kumele ibe kahle ingadubeki. Ngabona ingqondo yakhe sidubeka ngapho uyafundisa ngapho nakani ukuthi ubaningi yamkoloda
baningi yini kutholakale bethiwa bona bagula ingqondo.
I-statistics kasikazitholi ukuthi kangakanani kodwa ungabona sokuyinto esikhithwa nguye uhulumende futhi senanzelele ukuthi izisebenzi zami sezigula ingqondo.
Manje lina njengenhlanganiso macebo bani eliwazamayo ukulungisisa lolu daba?
Sina njenge nchanga niso kulimutana na maluma kutu zambu kangela zongele zindo kangele kubi ya pambile kukulenwe zgodi kutunga vali zgodi vile siketa enza ireferenda kutu zambu kangele kukulungele enu kukuli zgodi kangele mkutanwe COVID kangela leho 98% ya bantu abangene kureferenda metu kate zgodi zingawo toke kangele kutu kukulungele yonki mtole ya bantu wenga vile kupo logu nagana kakudu kukulimende la kala lomu kipinda kukulu lombali asinikezi 520 kwa sikola ngo 2018 wanengani iza sinoti wenze nukute mjenzi nze la mbengu nagane ni mchoza
aisikati iso singasa vumi unga valelisa abalaleli
ya ni valelisa abalaleli ya bom
loge begungu mnumza na Themba Kuye Moyo isikulumeli senhlanganiso ye atuz ewe skotwala kuhlelo Liphuma Lendaba Lichone Lendaba asidibane njalo ngeviki ezayo lilalo
Namhla silenhlanhla ngoba sixoxalo sikhosana kuhlungu owesikhosana band ngomculo wakhe.
Bayibonani balandela bakhe yari vungu uvotelela kwezalo awini coach bana nekrista yari khanda ngochanjo lukankosi yibo sikhosana band sukana kwengondweni ekhaya kwepastanti endulweni yibo sikhosana yini
So how long is umculo wakho ozawuchaya?
Yes, angalungisa. Ndizayizwa sengisuyichaya.
Manje singayikhangelela nini?
Inyanga le athi ungaphela le yona leqalisayo. Kambani uJuly, siyahamba seyikhipha ngoJuly kathesi ingoma yakho.
Kodwa ungathi iCovid le ikubuyisele emuva kakhulu yini? Ngabe sukhatshana kathesi?
Vele okuthi ngayinto le kazange lokhiphethi lokhiphikelela hayi nga emota sehamba ngayo.
Wena rastanya uthanda.
Kati wakukuluma ngani lapha?
Ngathola ukuthi ulasta ifesi yakhe yamhlophe sibili kodwa ukukhuluma kakhulu njengeChina. Kodwa ngawumkhala ukuthi iChina kodwa njani? Yena ngakhulumi njengeChina sithi vara 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 akayenzi njengeChina sithi vara vara. Yena uthi uyabe ukhuluma njengomuntu owujayele.
Pho yena uyabe vele ngubani?
Ukuthi mina ngangikholisa nje ukuthi amarasta amanya smart ifesi yakho yamhlophe sibili futhi iChina. Yibe sengifaka ingoma ukuthi ukuza usmart bakhe ngikhulekele phansi.
Dani makiwa nyali tanda ngoba dichipintwi Isikwasa kona sidipu awustandele Sengiya lapha enzalwa kona laphe sikhosana bendi Enkayi bayantanda dami nyabatanda Nikuyenkichimenye dape eulomuzwa mikona kwamba emakushini dapa bahamba bantata kona
unjani umamthembu
bawamthembu yakhila bamuthiko na kulensuku ya job ichukela ngani ke iphathisele banandeli wakithi
abantwana ke sebekwazini ezomculo
Ye bakwazi bangithunga umelisa nosipamandla.
O bakwazi ukuchaya ikata.
Usipamandla sekwazi. Ngibone ngani ufane ungasebenza nami mina lwana ngoba sekwazi. Awule ATM.
Unandida. Unandida. Lapha wasipho.
Right life yabushungu.
Osese nene. Bavele enkani. Vele town. Bageza ngesoda. Laba bantwana. Bakhanga abafowe. Bangababona.
Manje isikhathi esinengi lisichitha lisenzani khona ngapha?
Hayi ngiyabe ngipractisa nje kuphela ngoba ikatari ukhona umunye wathumezela le gas manje shoti speaker ngichaye ngekho emlilweni sashotile siloko kuchaya ispeaker the amplifier ebhazi babwazi yikho okusilelayo le mic ngiyabe sengichaya sibili banayo ukuzwayo basebenzise izipikeri ezikulu babwazi
Se guava man. One, two, three, four. Five is a one that ain't away. That will not be. Say. What's the guava man to my babo? Baba, who is in the room? Doing is, I will be saying, get divided as if you get about money.
Fanatic Diego, ubathola ngapha abalaleli umculo wakho babuya lapho chaya khona
yebo babuya manje ukhaya ukuthi ishotile bani bayangwaswakali emzini wami babani njengoba emagrosa laphana zabuthi chachaye kodwa hayi ukhaya ukuthi yobani ukusilela
asabe producer dangerous net bravo
yeah come on let's go sana hands that's what I'm going to go for my daughter
selokhe waqalisa ukucula lo Madlela Sikhobokhobo labo Jazz Marabini labanye kwakulethela umahluko yini empilweni yakho wathola yini njalo lenzuzo kumculo wakho
hayi lesuku waba khona sizi ngoba ngingadobhadobha kuzimbuzi lapha hayi ngathi sinekhozethi basamile sibili akusela nisendi ubonayo olubuyayo amadiski athela ukuphuma kwayo kwafana basho kwahlala kunjalo kosana uthele guys nesenta kwathi ingoma yesomiso ekhuluma ukuthi sila khoma kwanda kula gaba yimus cosplay yalibonga abantu abathelise
isulwa lisana
amasiko owesikhosana band kulo Madlela Sikhobokhobo Jazz Marabini labanye beholwa ngosikhosana yena ebesixoxa laye hona lo umsakazo singakehlukani ngesikhangele ebesikhokhela iCouncil yeHarare namhlanje
idilizile izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini lembare eHarare endaweni eyaziwa ngokuthi yiMopetsa Namo Flea Market. Lilokhu likhuphuka inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababulawa yiwo elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.